lethu liphuma lendaba lithone lendaba namhlanje sixoxa lo senator weBinga umnumzana Joel Gabuza okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana
yebo
ungasitshela ukuthi umumo unjani siyabona ubana indawo ezininge elizweni azitholanga izulu khona ngapho kunjani eBinga
Binga lezindawo zonke zezimbabwe izula zinawo savele ukuthi njengabantu abahlala kuzandezi oredi sokukhanye ukuthi sezandezi yaphela manje amanzi asesijeni phakathi okuthi zinamagesi lemhlanzi kunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulu imfuyo azila madlelo amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi kwangena la kusekufitsha futhi
manje liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akulamuntu ozalamba
lokwena ipropaganda nyenzela ungathi akulamuntu ozalamba ungena la mali yakhona kuyela kanti yabona i-challenge ezizaba layo ukuthi i-region yonke i-Southern Africa akula lapho abathi bazuza khona okungena o-South Africa ozambia konke lakangabakhala but nabantu abangcono ngoba la ma-reserve manje thina siye sabona omama besesekosi nikiumbuwa kubonile ukuthi awudleki abangaphiphele ukuthi ingazi kezindawo but umumbu onikwa abazali besinga hhayi awudleki futhi ngekho ukuthi ugavumenti vela kulakithi amanzi ngaye ngikho vele igavumenti yasesekosekeyayizali ukufaka abantwini oya kuzena isizulu phela ela iyakumelele ukuthi amagcwale but amadama kula manje into eziningi azilawo amadama akhona
manje nxa esipha umumbu wona lo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabama bandla
angithi yabona ukuthi singaingubo ngoba lityalo kuba lokudekela nasabantu ingasakwani and asuze kuyekele ukuba lokuthoko okuthize nokudlakudlaka ngoba vele abantu abayineli ngoba lapho efoni khona ukudla kunika abantu besike ngekhala njeukuthi laba bamtwana abanikwe bekhangele siye ukuthi vele endini kazibani and ekorokeyanasoke singakusithakazeli but siyakufona ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakudla kukhona kade yabanikela nabazi ngiyakwazi ukuthi izindaba zithiwa kusobhulo sobhulo ebhalisa abazali abayi-free naw ungakhanyela esigabeni bhuli yasabhuliyana kunabantu abayi-thirty kano akuphethi abayi-three kumbe two siyabungenzanga lizee
njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khonoko
ungakhangela vele izambezi yiso isikhathi agcwala ngaso kathesi iqalisa kathesi ngabo-april may but sibona manje lokuemuva lokuinesetela futhi ukuthi ama-fishing amaningi abasozekwani ukuthi bebambe ihlanzi ngoba imaphulihlanzi yamanje ngamaningi lawo ziyangena senta zingasatholakali thenezinye lapho kungathi kuthona khona ziyabe zingasabambeki ngoba ihlanzi ibambeka nxa amanzi emaningi zikwanise ukuzulazulazulane ngamaningi la kungela manzi akuba ne-challenge so kuthi kuthi abaningi amasizini sedinga abantu abaningi basemfuleni babambe ihlanzi kuzalimala abantu abaningi bengabambe ihlanzi ihlanzi lezana abantu abaningi yazi siyabaphila ngakho la mashopi ayabe sezuza okuzinzuzo ngabantu be-3 rand kuyizimandana ihlanzi zabo so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hayi kuloko kudlala
khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane
asiyeke singathi akutholakalanga lutho siyayenedize singathi sithi abantu abaningi vele akuphumanga lutho mina ninzi ngitho lokuthi ngibophinkari ngiyelima izulu lasilelayala after about march izulu linekatesi ngo-april and ngo-april ngiyahlanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kazizanga be ngitho ikari andeni umuntu esinde ikarini akube amagowa la akula muntu okudlulelo imfiyo nayo ibonwa ngithole kazi okuthi ubona umuntu oyade sikulinisise awulithole emgwaqweni kunzima
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi sivukile kakhulu balaleli hhayi asibote ukuthi siyangetane yabelapho sizame ukuhlephulekana konoko kulisana okukhona ngoba asifuna abantu ngokulwa yindla asingedane njengabantu babeyidida umbaba
hhayi lathi siyabonga lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza usenetha wesigaba seBinga South ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba